emakhandeni ngapha sehlelwe ilono lo udaba lokugqekezwa kwezindlu esilapho engihambe khona njengomkhokheli we-resident association ngifice ukuthi kulimele kakhulu izindlu kutshaywe izivalo kanyulwa amawindi ekhutshwa indlu isalivulekile bangene bathatha amafoni bafosela abantu ukuthi babanike imali endlini yokuqala lapho engifike khona ngifice usisi omnye elimele eganyulwe ngebhemba ubesithi uyavika befuna ukumgamula ikhanda wavika ngengalo ibhemba lasika ingalo yonke ethungiwe so izindawo konke lokho kwenzakele kuripoti yemapholiseni kwenye indawo yesibili ngifice ukuthi bangenile abazange bagqikezele udokotela bavula umnyango bafica kulabantu labazali labantwana thatha amafoni afika 4 bathatha le mali engange 400 US dollar kodwa ezinye indawo engithe ngemva kokubana semvakatshele lezo ndawo lapho okonakele khona kwazofika enye information kimi ethi kulenye indawo futhi lapha okwenzakele khona into efana nayo njalo namhla sithe sihlangene njalo sizama ukuthi sikhangele ukuthi kwena singenzani kwafika futhi umbiko wokuthi kulenye futhi indawo izindawo ezingu-4 lapho kube isenzo esifana nayo khona kusenza ukuthi na izindlu zonke emakhandeni ezilinyazuyo zingu-7 yikho ngikhona ngizaqhubeka kusasa ngiyefika khona ngizwe ukuthi isimo sakhona sinjani
ngokubona kwenu ngobani abangabe besenza lokho njalo ngokuxoxisana lezimuli ezithinteke kulolu daba kuyini elikwaziyo ngabo
ebantwini bonke esengibavakatshele engifike ezindlini zabo lapho kube lomonakalo lokhona akula ngitsho loyedwa othi yena ufanisile kumbe ubone omunye walabo bantu wamnazelela ukuthi ngabe ngubani bakhanya bengabantu abangazalaliyo
okokugcina kuyini izakhamizi ezingakwenza ukubona ukuthi zivikelekile kulezi zehlakalo njalo kuyini elibaxwayisa khona kukanti amapholisa aseqalisile yini kuluphenya loludaba
izakhamizi zikhala ngokuthi kufanele zibambane ikakhulu ebusuku nxa kuzwakala omunye wezakhamizi ukuthi usehlaselwe zisukume zonke zisondele kube zincedisane njalo bekungani kulokufuna ukuthi izakhamizi zihlangane ukuze zifome ama-neighborhood watch committees yiwo angabanceda ukuthi ebusuku kulwisane lalolu hlupho kukho okunye njalo sisaqhubeka lezinkulumo ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani asikaqedi ngemihlangano yokuthi sibone singancedisana njani.